sibonga majaha madala o Chris Gande lojonga Gande Miri li tshona njani mthwakazi omuhle emakhaya hikudibana emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhla ka 29 ngonhlangula 2015 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Olamukela emoyeni ngenjabulo ngontungamile inkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Ngoba phela nakho amanye amazwe ikakhulu awe Europe abese kubone kungcono ukuthi akhiphe bonke abanye abantu kuma sanctions. Achiye umgalo ngoba bekwazisiphela abantu vele uzazisiphela lakusasa. So bakwenza nje ngoba bekwazi nguye ozazikhipha kuma sanctions ngoba ezazisiphela lakusasa. So i-America ibisibone ngazani yona. Nxa ingasali lokhu ingakakwenzi lokhu iyabisalela emuva.
Elemelika lithumela iqula lalo eZimbabwe ukuyahlaziya umumo wezombusazwe ngenjongo yokuguqula umthetho wokujezisa eleZimbabwe owezidera.
As far as we are concerned, siyathengisa. Sakhuluma opportunity kuhulumende very clearly ukuthi sizabe silokho sithengisa baze basilungisele imisebenzi lamanye amathuba okuzithuthukisa lemuli zethu. Amapholisa anxa ebuya ezitaradeni azasithola sikhona.
Abaphila ngokuthengisa isitaladeni zeHarare lokhe befunga besemba phansi besithi kabasoze basuke lapho abasebenzela khona lanxa seledlule ilanga elalibekwe nguhulumende. Abalandeli beqembu leHighlanders bakhala ngonompembe besithi ubabambele ilanga libalele emdlalweni wabo leDynamos izolo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Elemelika selithumele elinye njalo iqula lalo eZimbabwe ukuyahlaziya umumo wezombusazwe kanye lokulondolozwa kwamalungelo oluntu ngenjongo yokuguqula umthetho wokujezisa eleZimbabwe leziphathamandla zeZANU-PF owezidera. Umthetho lo wethulelwa uhulumende weZANU-PF yimelika ngomnyaka ka-2001. Imelika ikhonona ngodaba lokwephulwa kwamalungelo kaZulu lokungaqhutshwa kuhle kokhetho. Iqula lemelika leli lilabantu abagoqela ilunga lekomiti ele-Congress elikhangelane lendaba ze-Afrika umnumzana Gregory Simpkins. Lo mnumzana Piero Tosi. Ababili laba batshele intatheli izindaba namhla ukuthi bazekhangela ukuthi kukhona osokuguqukile na okungenza baguqule izijeziso zeZimbabwe. Leli qula ngelesithathu ukuya eZimbabwe kunyanga ezimbalwa ezedluleyo. Ukuhlaziya lolu daba sixhume incwethi kwezombusazwe umnumzana Brilliant Mhlanga.
Mbona ngazani lona linyathelo eliqondileyo ngoba vele iqiniso likhona ama-sanctions la kade khona elizweni abengayilabo okuyibo kuthiwa ahlose ukuthi abathaye umdabe labanye bakhe ababe betshontsha abevele esikhathini esiningi etshaya uZulu wonke jikelele. So nxa kuyukuthi sokusiba le mizamo ethize ezwayo ukuthi kube lokukhulunyisana ukwenzela ukuthi kutshintshwe indlela ama-sanctions la kade tshaya ngayo abantu ohulumende labo ukuthi bakhulumisane, ngibona kungaba kuhle nxa sukhangela ngohlangothi lukazulu wonke jikelele. Kodwa singabulibali futhi ukuthi i-America kwenza konke lokho nje ngoba phela nakho amanye amazwe ikakhulu awe-Europe abese kubone kungcono ukuthi akhiphe bonke abanye abantu kuma-sanctions achiye umgalo ngoba bekwazi phela abantu vele uzazisiphela lakusasa. So bakwenza nje ngoba bekwazi nguye ozazikhipha kuma-sanctions ngoba ezazisiphela lakusasa nje. So i-America ibisibone ngazani yona nxa ingasali lokhu ingakakwenzi lokhu iyabisalela emuva because wonke umuntu usekhuluma nge-post mgabe period manje.
Kodwa nxa sikhangela ezamalungelo oluntu kukhona yini osokuguqukile okungenza iMelika iguqule layo umthetho wayo wezidera iqalise ukudlelana leZimbabwe?
Iqiniso likhona Nkomo ukuthi singakhangela sibili ngezamalungelo oluntu akula lutho olutshintshileyo elizwe leliyana njalo akula lutho oluyafa lwatshintsha kuguquka kuphela ekutheni amazwe la akhangela ama selfish interests awo ama businesses ukuthi banganelisa yini nga umgabe sethe wahamba ku post umgabe period ukuthi bayenze ama business deals labo mnangagwa labo bonke abanye la ikhona abantu lokho besiya behlukuluzwa benyamalala ngathi nangu Damaru Nyamalele akuqali la mhla since 1980 abantu bebenyamalala bengatholakali akulanto ezijintshileyo elizweni leliyana futhi ambona ukuthi kuzafa kwashintsha masinyane kwizinto lokho so amalungelo oluntu lokho esiyabe wephula ngokuphindiweyo elizwe leliyana ambona mahluko lapha
umnumzana Brilliant Mhlanga ucobungula ezombusazwe sixoxela ekwele Bilitane Abaphila ngokuthengisa ezitaladeni zeHarare bathi inye kuphela indlela engaqeda udubo lokuthengisela ndawana yonke emadolobheni. Leyo ndlela bathi ikukhulumisana phakathi kukahulumende abaphila ngokuthengisa lamakhansili ukuze kuphonywe lecebo elingcono elingalungisisa lolu daba. Kubika intatheli zindaba yethu uMark Peter Ntambe.
Kulandela ukwedlula kwelanga elibekwe nguhulumende lokuba abathengisela emigoqweni yamadolobha bephume bephelele lingakafiki laba bantu lokhe bephithizela njengenhlala yenza namhlanje bezithengisela ikhansili yeHarare ithi isibiza amapholisa ukuba ezobasusa esitaladeni kodwa umqondisi wenhlanganiso emele abantu abaphila ngokuzithengisela eZimbabwe Informal Sector Organization ziso umnumzana Promise Mkhwananzi uthi abayindawo
thina As far as we are concerned, siyathengisa sakhuluma uposition yethu kuhulumende very clearly ukuthi sizabe siloke sithengisa baze basilungisele imisebenzi lamanye amathuba okuzithuthukisa lemoli zethu amapholisa anxa ebuya ezitaradeni azasithola sikhona
Isiphathamandla sibona ngemisebenzi yenhlanganiso ye-Crisis in Zimbabwe Coalition umnumzana Nixon Nyikadzino uthi ukusebenzisa amapholisa akusoke kuphathise ngalutho ngoba bezaxotsha abantu bephenduke futhi kusasa befumane sebegcwele njalo ezitaladeni bezithengisela okuzagcina kubangela ukuba uhulumende lahlekelwe yimali ngokuphindaphinda into eyodwa ebengakakhulumelani labantu ukuba behambise kanjani udaba olunje
akuphathisi because bazwakhamisa ekokokola njengalapha eHarare bazwakhamisa emaholding base kokovendri lapha akulo umuntu ozwakhamba kadingi battery phone lapha akulo umuntu ozwakhamba ethenga ama automatics akulo umuntu ozathenga ingubo from amabhere kit is a short term solution kodwa isozincede because abantu bangona bazophenduka estrada
umkhwananzi uthi kulandela incwadi abayibhalela kuhulumende ngeviki edlulile becela umhlangano wokukhulumisana ngalolu daba phakathi kukahulumende amalunga abo labo mabhizimusi ukuze belungisise lolu daba abakatholi impendulo
abakasinikeza ilanga kodwa bayavuma ukuthi incwadi zethu bazibonile ngikhuluma nje khona sizabatshayela ucingo silandelela indaba yethu ukuthi sizwe ukuthi singaphi sawukhuluma encwadini nalo I think uclear asimeni usebenzisa udlakela kuZulu wethu sikhulumisane labantu ngoba okwenza ukuthi abantu besezitaradeni bethengisa indaba yokuthi abanamisebenzi bengathola amathuba okuzithuthukisa lokusebenza angikholi ukuthi kulomuntu ofisayo ukuthiwene efuqa inqola edorobheni esenza lokho kwenziwa yithi lapha
Onyikadzino uthi inhlanganiso yakhe ikhuthaza ukukhulumisana njengendlela engaphuma lecebo elingcono lokuthi lolu daba luphathwe njani ngoba ukukhipha abantu nje kuzabangela ukuba abanye abatsha bazibuyele ukuyasebenzela kundawo inye laloba kusitsho ukuthola wekijimisana lamapolisa
I dialogue ngibona ukuthi inganceda ukuthi sihle sibone ukuthi singancedisana kanjani amavendi angkona makuyenzakala bedinga ama open space etown belungisa ama space angkona bebona ukuthi kulamanzi kule infrastructure e right bebadala ama rentals angkona kodwa mabe befuna ukuxotsha abantu bengakhulumi labo vele uzohlupa
uhulumende obhekana lodubo lokwanda kwabantu ababonakala bethengisa ezitaladeni zamadolobha amaningi elizwe mahlayana bengelamvumo ulaye omasipala elizweni ukuba babasuse laba bantu ezitaladeni zimhla ka-26 kuyona le inyanga ngakwelinye icelo laba bantu bethi abayindawo ngoba bezama ukuphila elizweni elingelamisebenzi ibandla lezanupf lathembisa ukusungula imisebenzi edlula izigidi ezimbili ngesikhathi likankasela amavoti ka-2013 kukhetho kodwa kuze kube lamhlanje akukho okukhanya kuphumelela kulolu daba ngimele iStudio 7 eHarare ngingumark Peter Ntambe
Kunjalo nje lanxa ilanga langolwesihlanu ebelibekwe nguhulumende ukuthi bonke abaphila ngokuthengisa besesitaladeni babe sebengasekho namhla emadolobheni amakhulu agoqela iHarare leBulawayo abantu bebezithengisela kungela nkinga. Inhlanganiso ye-National Vendors Union Zimbabwe ithi kulezinye izigilamkhuba ezibhadalisa uZulu imali zisithi ngeyokuphiwa izitanda. UChris Gande weStudio 7 uxoxele umphathi ntambo wezamabhizimusi amancane uNkosikazi Sithembiso Nyoni. Yena othi uhulumende kasoze axotshe abantu abathengisa esitaladeni ngoba efuna ukuqala abadingele indawo zokuthengisela.
Sinama-ministries achiyeneyo asebenza lamavenda. I-ministry ye-local government yiyo okumele inike abantu izindawo zokusebenzela. Bese kusiba le ministry yethu esebenza lawo ama-vendors lamanye ama-SMEs. So injongo yethu ngeyokuthi bazi organize into associations which they have done. So eHarare kulama associations angu 18. So sihlangane labo ama leaders, ama vendors. Abanye bakhona bathi bacela extension, abanye bakhona bathi they are ready to move. But I challenge encane khona ngeyokuthi iMinister of Local Government is short staff, they are working flat out ukuthi indawo lezo zilungiswe ukwenzela ukuthi abantu ba movele khona. Otherwise kulabanye nje abangabe besenza umsindo lapha lalaphana. But iqiniso likhona ukuthi amaZimbabweans bahlelekile, amaZimbabweans babambene, njalo bayafuna ukuthi basebenzele ezindaweni ezinhle. Ngoba umuntu olesithunzi, umuntu oledignity, umuntu ongubusinessman, kafuna ukuthi aphonge ukuhlala nje anywhere, athengise izinto ezidliwa ngabantu, kungela toilet, kungela manzi. So labo mazihlalisa lava, sizabancedisa, sizabacela ukuthi hayi, okungcono ukuthi liye lapho kulama toilet khona, liye lapho kulamanzi khona. Labantu labo baya lapho okuclean khona, baya lapho okule zinto abafuna ukuzithenga. So hayi, kuyahamba sibili siyakulungisa le ministry ye local government.
Okokutsho ukuthi okwakathesi sikhuluma nje abasoze baxotshwe lanxa bengabo kuzihlalisa.
Hayi, thina iministry yethu ayixotshi muntu. Injongo yethu njengohulumende ayisiyo yokuharasa umuntu kumbe ukuxotsha umuntu, yikuxoxisana labo. Manje bese kusiba labanye abantu abahamba baye bethusela. Okuhle yikuthi bayabuya ama-leaders abo bezokhuluma lakhe ukuthi hayi, lapha kasikalungi, lapha singenza lokhu, lapha singenza lokuyana.
UNkosikazi Sithembiso Nyoni ngumphathi ntambo wezamabhizimusi amancane obexoxa ecingweni lo Chris Gande we Studio 7 eseHarare.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930-12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Umbiko we-State of the Nation Address wethulwe ngumkhokheli we-MDCT umnumzana Morgan Tsvangirai ngempela viki wamukelwe ngembono etshiyeneyo. Abanye besithi uveza ngeqiniso okwenzakalayo elizweni, kodwa abanye besithi umumethe inhloso yodlakela oluvela kubandla eliphikisayo. Umnumzana Tsvangirai usole ukubhidlika komnotho welizwe njalo wathi ibandla lakhe kalisoze libukele ibandla elibusayo leZANU-PF lisebenzisa udlakela ngesikhathi sokhetho. Okuningi ngalolu daba sikuzweni kunxoxo eqhutshwe ngusithandekile Mhlanga weStudio 7 lomsekeli wesikhulumeli seMDCT uNkosazana Thabita Khumalo.
Mina njengebandla lemvusi ngiyazi ukuthi lonke liyazi lokhu ekuqalisiwe ngo-1999. Azange-ke senze ukudlakela. Sinawulethu udlakela yikuthi sihlale kubhodini, siqedelane njalo sivumelane ukuthi kwenziwe kanjani. njalo umzekeliso singalinika wona singene kurhulumente womanyana azange sisadlela sasebenzisini nomuyeti lengqondo zethu ukuthi zame siye sihlale layo sazi ukubhoduma sivumelane ukuthi kumele kwenziweni ukuthi Zimbabwe iye phambili esikusolayo kakhulu ngendlela izame esitshenza ngawo umnotho wakuleli lizwe isenza ukuthi abantu badizeke kodwa thina silomnotho ongasukumisa leli lizwe ukuthi abantu baphume phakathi kodubekile.
Manje kuyini elibona ingani lizakwenza kungafika isikhathi sokhetho?
Okukhona kathesi sikhankasa ukuthi kube lenguquko emthethweni yekhetho esithi no elections without reforms, okutsho ukuthi sizabelekho sikhankasa ngakho lokhu size sifike esikhathini sesiyakukhetho ka-2018 ukuthi abathezwana khona ngombono wokuthi sivela ngathi siya ngathi yikho lapho esiyakhipha khona umgoqo esizakuthatha mayelana nalokhu kanye kukhona ngesikhathi sesiya kukhetho.
I-State of the Nation address le inceda ngani njengoba sibona ukuthi ibandla lakho alingeni kukhetho njalo lanqotshwa kukhetho?
Iqiniso elikhona ukuthi ibandla lami kalikaze linqotshe kukhetho. Abantu esihamba labo kukhetho yiba bangamaqili abesebe sibabathathele balele ukuthi baphe abantu basebhethini amandla ukuthi nenqoba. So lokhu yinto okuzamele ukuthi yezokwezulu njalo i-State of the Nation address njengoba uthandekayo ikutshengisa uzulu ukuthi sivela ngaphi ngaphi njalo siyangaphi.
Lo ngunkosazana Thabita Khumalo, umsekeli wesikhulumeli se-MDCT, obekhuluma ecingweni lo sithandekile Mhlanga we-Studio 7 ekoBulawayo. Ku-Live Talk lamhlanje sikhangela umbiko oyethulwe ngomkhokheli we-MDCT umnumzana Morgan Tsvangirai ngelanga leli ngempela viki ibandla lakhe linanza ukuhlukuluzwa lokubulawa kwamalunga alo kudlakela luka-2008. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinde ecingweni lingene kuhlelo. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Imikambo yemali emhlabeni jikelele ibikwa ibelo ukuxokozela okukhulu ngemva kokuwa komnotho wakwele Greece, abantu besehluleka ukuthola izimali zabo emabhanga alelo lizwe. Imikambo yemali kwele Germany, France lemazweni awe Asia ibikwa iwe ngesilinganiso sokuthathu ekhulwini lamhlanje kuseni 3%. Ele Burundi libikwa liqhubekele phambili ngokuqhuba ukhetho lokudinga umongameli lamalunga edalele parlamente lamhlanje lanxa amabandla aphikisayo ealile ukuncintisa kulolu khetho esithi kalukhululekanga. Omgcini sihlalo we-African Union unkosikazi inkosazana Dlamini Zuma uveze ukukhathazeka okukhulu ngomumo oseBurundi esithi inhlanganiso yakhe ikubone kufanele ukungathumeli abaza kuyakhangela lolu khetho. Imikhuhlane engathelelwa nayo yiyo ebikwa isibulala abantu abaningi eZimbabwe okwedlula ingculaza osokumele kuqakathekiswe ukuhlolwa lokwelatshwa masinya. Lokho kuvezwa ikucubungula okwenziwe inhlanganiso yebona ngezempila kahle emhlabeni jikelele iWorld Health Organization. Kubika uNotando Spanda.
Ukucubungula lokho kuveza ukuthi imikhuhlane engathelelwa nayo ikakhulu imvukuzane ibulele abantu abangaphezu kwekhulu lenkulungwane i-138,000 nyakenye, kuthi ingculaza yabulala phezu nje kwamathumi ayisithupha enkulungwane 63,853 nyakenye, lenani elingaphansi nje kwaleli ngo-2013 i-61,476. Ngomnyaka ka-2008, i-WHO yayithe imikhuhlane le izabulala abantu abangaphansi kwamachumi amabili enkulungwane, i-19,000 ngomnyaka, okulinani eliphansi kakhulukazi kulalokho osokusenzeka. Ingcwethi kugatsha lwezempilakahle zithi kule mihlobohlobo etshiyeneyo yemvukuzane ehlasela abesilisa, abesifazana kanye labantwana ngokwehlukileyo. Kwabesilisa udubo yi-prostrate, kwabesifazana ngeyesibeletho kulandela eyebele, bese kusithi ebantwaneni abangabafana ngeyegazi i-leukemia kulandela eyamehlo, bese kusithi emankazaneni ngeyezinso eyamehlo leyongqondo. Ingcwethi ekwelapheni imvukuzane kugatsha lwezempilakahle uDr. N. Mary Nyakabawu uthi udubo abalalo yikuthi lumkhuhlane osuhlasela kakhulu abantu abalengculaza lalabo abangela. Uthi kulabo abalengculaza iba nzima ukwelapheka, ikakhulu nxa kungeyesibeletho kumbe eyesikhumba, ikaposi sakhoma.
Most of our cancers are HIV associated, and these include
imvukuzane eningi sihamba lengculaza. Imihlobo le igoqela esibeletho, i-Kaposi's sarcoma, i-non-Hodgkin's lymphoma kanye leyamehlo. Ukuyelapha imvukuzane kuba nzima lapho ithe yahlangana lengculaza.
Enye njalo yengcwethi lezi kulolu gatsha uDr. Bernard Matsima uthi sebekhathazekile ngenani labantu eliqongayo elihlaselwa ngumkhuhlane wemvukuzane. Wengeze esithe ekulwisaneni imvukuzane kumele baqakathekise ukuvikela kanye lokutholakala kwemitshina yokuyibamba masinya iseselakho ukwelapheka.
Kumele sibe lamacebo okulwisana lemvukuzane yesibeletho lapho okuzakaqakathekiswa ukuvikela kanye lokuyibamba masinya iseselakho ukwelapheka. Okwakathesi silohlelo lokuhlaba ijekiseni yokuvikela i-human papillomavirus emantombazaneni aleminyaka eyisithiyagalolunye kusiya kutshumi lantathu. Lolu hlelo lusenziwa ezigabeni ezimbili koseke kanye le-Bite Bridge.
Unkosazana Imelda Sobantu oyisakhamuzi uthi liqiniso ukuthi imvukuzane isifana nje lengculaza iqala ngokubhidliza ekwenza kumpilakahle kaZulu. Iningi labantu alaziyo uthi lihle liphelelwe lithemba nxa kuthe kwatholakala ukuthi lile mvukuzane ngoba imali edingakalayo ingekho ebantwini abaningi.
Abantu abaningi ngicina babona bephuma behamba besiya phandle kwelizwe besiyadinga leyo treatment, and then abalutshwane bese ngike ngabananzeleli ukuthi bayatreatwa, and ikakhulu kukhanya ngani i-treatment yakhona itholakala eHarare kuphela, kwezinye indawo zengizwa ukuthi abantu bayasila nxa ukuthi bethole i-treatment.
Laye uthi mhlawumbe kungakhulunyiswana ngemvukuzane ngendlela okwakhulunyiswana ngayo ngengculaza, iningi labantu lilakho ukuthola uncedo kusesemasinya. Baningi abantu abalokhu belemicabango eminingi-ningi ngemvukuzane, abanye abasacabanga ukuthi idinga osiyazi besintu ngenxa yokuthi iningi liyaswela ukwelatshwa ezibhedlela.
Kuqakathekile ukuthi sithatheke kakhulu nge-awareness ye-cancer, kungabi yinto ekhangelelwa phansi, ngoba lowo umkhuhlane olengozi obulalayo ofana le-AIDS. AIDS yathi buya sayisebenza kwaba le-AIDS levy, kwaba lezimali zokuthi abantu bephathiswe. Kanti lalo-ke umkhuhlane kumele ukuthi ukhangelwe ngelihlo elifanayo.
Usobantu uqhubeke sithi kumele kukhulunyiswane ngomthelo wemvukuzane okwake kwakhulunywa ngawo ngo-2013 ozafana nje lalowo okhona owengculaza. Yena angavumelani lakho, uthi ukuthi umthelo lo ukhutshwe kuholo lezisebenzi ngoba abantu abalayo imali. Izisebenzi zithwele nzima ngemithelo engapheliyo, kodwa uhulumende kadingi ezinye indlela zokuthola imali yokulwisana lokwelapha imvukuzane.
Mina into engavumelani nayo ngeyokuthi i-government izataxa abantu ukuthi i-treatment ye-cancer. Yisisikhathi yona i-government osekumele ukuthi ngalayo iletha ama-funds, not necessarily from abantu, ngoba abantu they are paying a lot of taxes. Ithi chip in with some funds ujengise ukuthi layo iyawunakekela abantu, they need that treatment.
Ukwelapha umkhuhlane wemvukuzane kugoqela imali yokuhlolwa, ukucubungula uhlobo lwayo, ukuhlinzwa kanye le-chemotherapy kumbe i-radiotherapy, konke okudinga amaqubaquba ezimali. Wele Zimbabwe i-radiotherapy ibiza amadola inkulungwane ezintathu kusiya kwezine, i-$3,000 kusiya ku-$4,000, i-chemotherapy ikhulu lamadola kusiya kunkulungwane, $100 kusiya $1,000 sikhathi sinye uselatshwa kusiya ngokuthi iluphi uhlobo lwevukuzane olukusiphi isibanga. E-India lapho sokuphephela inengi, kubikwa i-radiotherapy ibiza phose inkulungwane ezimbili, i-$1,900, kuthi i-chemotherapy ngaphansi nje kwenkulungwane eyodwa, i-$900. Ngimele i-Studio 7 ngoBulawayo, nginguNothando Sibanda.
Kwezemidlalo lamhlanje kube lezehlakalo ezilakho ukuphazamisa isimo somdlalo wenguqu eZimbabwe ngempela viki esigabeni se-Premier Soccer League. Ngomgqibelo, umdlalo obuphakathi kwe-Chicken Inn le-Dongo Saw Mills awusafikanga emaphethelweni ngenxa yodlakela obeluqondiswe kudokotela weqembu le-Dongo kwathi ngesonto uNompembe ubambele iqembu le-Highlanders ilanga libalele emdlalweni obusenkundleni yeRufaro. Kubika uJoseph Njanji.
Umdlalo obuphakathi kweqembu elihlezi phezu kwengalane yemiklomelo kusigaba se-PSL le-Chicken Inn le-Dongo Saw Mills obusenkundleni eluveve ngomgqibelo awusafikanga emaphethelweni ngemva kokuba umqeqeshi wabo onozinti kwiqembu le-Chicken Inn uJulius Ndlovu etshaye udokotela weqembu le-Dongo ngesigubhu sokulihlandla lesibili lomdlalo. Iqembu le-Dongo liyale ukuqhubekela phambili ngalo mdlalo ngemva kokuba udokotela walo ethwalelwe esibhedlela, ikanti uNdlovu yena ohle wabotshwa ngamapholisa ngemva kwesenzo sakhe sodlakela. Lo mdlalo umiswe iqembu le-Chicken Inn likhokhela ele-Dongo Saw Mills nge-1 kanya. Kundawo yesithathu kuhlezi iqembu le-Dynamos lona elinqobe le-Highlanders nge-3-2 ngensonto emdlalweni obusenkundleni ye-Rufaro. Limpumela itshiye iningi labalandeli beqembu le-Highlanders bezonde begane unwabo becaphukele uNompembe uNorman Matemera ngemva kokuba iqembu le-Highlanders lenelise ukulitshayela emambuleni okwesithathu. Kodwa uNompembe wayala ukutsho ukuba lo mdlalo ubungafika emaphethelweni zingutshiki lobhanqa 3-3. UNompembe uMathembera nguye njalo ake wangezelela imizuzu yaze yaba isikhombisa eminyakeni edlileyo ngesikhathi umdlalo usufike kumizuzu engama-94. Iqembu le-Highlanders likhokhela nge-1 kanya, ele-Dynamos lacina lilinganisa umdlalo waphela sokuyi-1-1. Iqembu le-Dynamos lilemiklomelo ngama-26 njalo ukunqoba kwalo kutsho ukuba leli qembu liqhubekela phambili lidlisa ele-Highlanders leklubhu njengoba sekule minyaka eyi-92 lacina ukunqoba ele-Dimbare. Wake wadlalela iqembu le-Highlanders osedlalela iqembu le-Witbank Spurs kwele-South Africa uPeter Riomoyo uthi kuyadingakala ukuba abadlali beBhoso bathole ukungabakhuthaza ukuba bedlale ngamadlabuzane nxa bedlala neqembu le-Dynamos.
Nabe ngicabanga ukuthi maybe problem yokuthi abadala bona bagwanisi bona okumethuveta abafana njengabe-Dynamos, ngoba abe-Dynamos silokuhlangana labo kwesikhathi ma-national team besitshela ukuthi athi namagemini enu babe besimotivethile, babe bebesithembisa ama-incentive enye imali vele phezulu. Manje bona bayalenda bakuthatha ukuthi ayi just a game, khona iyasali kuyabe kuyi-just a game but igame lana vele inkulu ngoba yabe ikhangelelwe yi-Africa yonke. So abadala labo maybe mabengakhona ukuthi bemotivate abafana, maybe kungaphathisa ukuthi hayi abafana labo bethi kancane nje amadlabuzane.
Kundawo yesine kuhlezi iqembu le-Haumain lona elilemiklomelo ngama-25 ukuthi ngemva kwalo kuleqembu le-Chapungu elilemiklomelo ngama-22. Ngiyimele Studio 7 ngoBulawayo, ngingu-Joseph Njanji.
Kunjalo nje u-linesman ophakamise iflag izolo wathi igole le-Highlanders lihlohlwe nge-offside uBongani Gadzigwa umiswe umsebenzi inhlanganiso ye-Zimbabwe Referees Association lamhlanje. Ukuziphetha ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Yele Melika lithumela iqula eZimbabwe ukuyahlaziya umumo wezombusazwe ngenjongo yokuguqula umthetho wokujezisa iZimbabwe owezidera. Abaphila ngokuthengisa esitaladeni zeHarare lokhe befunga besemba phansi besithi abayi kusuka lapho abathengisela khona lanxa seledlule ilanga elalibekwe nguhulumende. Ntoka zomuhle lingayikatshana luyalandela uhlelo lwe-Studio 7 Live Talk bekukuhlukubalani lamhlanje. Oluvalelisayo nguNtungameli Nkomo, libe lobusuku obuhle.